Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla zilishumi lanhlanu kunhlolanja 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
yakwenzakaleyo ukuthi umgodisi wagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenziwa isigcono. Amanzi agcwala emgodini, abantu bavale phakathi, into itshengisa abantwana labo baningi nabajesiswa okuthiwa yi-35. I-information esilayo yokukhanya bayedlule khonapho ngani bayafika kuma-100.
Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eKaloma ibe ingozi ephatha ilizwe, i-national disaster.
No, isicelo sika Charles Thomas nomunye wakhe sokuthi bebesuka endlini icala labo lisathethwe emthethendaba siyangena enkundleni mhlaka-22. Kodwa kwamanje okuthengisayo ukuthi i-State of National Prosecuting Authority sivumile ukuthi asobantu abale ngozi ukuthi bengabaleka.
Umthethwandaba we-High Court wobulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo somsolwa uCharles Thomas, yena odinga ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Kuwoza Friday lamhlanje silomcoli uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe elezihlangene Super Sounds bebhede idlalade labo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezingaba ngamashumi ayisikhombisa ezicatshangelwa ukuthi zigalule zafela emgodini wegolide ibe yingozi ephatha isizwe sonke, i-national disaster ngesiNgisi. Lingozi yenzakale ngolwesibili eBattlefields duzane ledolobho leKaloma ngemva kokuba idamu eliseduzane lomgodi weSilver Moon ikhiphe amanzi, kodwa kuze kube namuhla bekulokho kungakatholakali osindileyo kumbe isidumbu ngoba kusazanywa ukugijwa amanzi kulumgodi. Isinqumo se-National Disaster sitsho ukuthi imoli zababhubhileyo zizaphathiswa ngurhulumente ngemali engangenkulungwane eyodwa ngemoli inye. Umphathintambo karhulumente obona ngenhlalakahle kaZulu uMnumzana July Moyo uthi kufunakala imali engangenkulungwane ezingamakhulu angamashumi amabili i-$200,000 ukukhupha amanzi lokuphathisa izimoli zabacatshangelwa ukuthi bafile. Umoyo uthi kulomunye njalo umgodi oduzanelo weSilver Moon othiwa yi-Cricket Mine lakho okulabasakhulayo abane abacatshangelwa ukuthi bengaba begalulile. Uthi kuzathatha isikhathi ukudinga izidumbu kulumgodi ngoba utshona kakhulu. Umoyo uthi abangaphathisa ngemali bamukelekile. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umkhokheli wezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe uMnumzana Ndodana Sithole obelungiselela ukungena emgodini weSilver Moon Mine namuhla.
Yakwenzakaleyo ukuthi umgodisi wagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenziwa isigcono. Amanzi agcwala emgodini, abantu bavale phakathi, into itshengisa abantwana labo baningi nabajesiswa okuthiwa yi-35. I-information esilayo yokukhanya bayedlule khonapho ngani bayafika kuma-100.
Ebantwini bona laba akula ngitsho loyedwa owayeneliswa ukuthi akhitshwe?
Akula ngitsho yedwa ngoba ke saba wenza ukuthi bazama ukuthi bepompe amanzi bathele imishina kubo ezimplus ngathi bengedisi ama compressor amakhulu ukuthi bepompe amanzi ephumese ukuthi bekhayisa kulokhuza namanzi akho nalokhu engezelela nje kumizulu lapho ngalokhu elisina so kukanya
sezwa abanye befanisela ukubana uhulumende waphuza ukuthi aphathise ukuthi nga waphangisa wayenelisa ukuthi akhiphe abantu kuliqiniso yini lo
ya ngithi kuliqiniso kumba siliqiniso ngoba ngakhangela imigodi yethu leyi iyabe imigodi enye eyashiywa kudala kube sokubuya amakorokozi abe ngena phakathi lawo khonapho kodwa sikhathi sinikeke kula bakhulu khonaabakhulu abavela uhulumende ababe bekhona yikubona iy'ndaba zakhona ziphuma inhambi iphuma incane kodwa thina siza ukuthi inhambi injani iningi so babezama ukuthi ezinye izinto zingaphangisi ukwazakala yikho okunye okwathina
sikhuluma nje zikhona yini izihlobo zalabo abacatshangela ukuthi baphakathi ezikhona phandle komgodi
ya zikhona
umnumzana ndodana Sithole ngomkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe ubexoxa ecingweni lo Chris Kande wa Studio 7 eseBethalfields duzane leKadoma. Umthethwandaba we-High Court wobulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo esikhwezwe ngumsolwa umnumzana Charles Thomas esokuthi akhululwe njalo athonisiswe evela ekhaya kucala aletheswayo elokubulala ipolisa.
Igqweta lenkampani eyemathonsi Ncube Law Chamber elimele uThomas oleminyaka engamashumi amahlanu lane 54 yokuzalwa oyisakamuzi semzini weNjube kobulawayo lo Bernard Sibanda oleminyaka elishumi lasikhombisa 17 ohlala emzini weNyulo Bhengula kobulawayo njalo. Umnumzana Dumisani Dube uthi sebethole impendulo esuka eNational Prosecuting Authority isebenzelana lomthethandaba waphezulu oweHigh Court of Zimbabwe kobulawayo ukuba uhulumende usengahlulela isicelo sokuthi uThomas yavunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail kusalindwe ukubana icala lakhe lithoniswe.
No isicelo sika Charles Thomas lomunye wakhe sokuthi bebe suka endlini icala labo lisathethwe emthethandaba siyangena enkundleni mhlaka 22 before Justice Moyo. Kodwa kwamanje okuthembisayo ukuthi i-State of National Prosecuting Authority sivumile ukuthi asobantu abale ngozi yokuthi bengabaleka icala lingakangeni.
Izembatho zezibotshwa sezahanjiswa ukuyahlolwa emthethwandaba ukuba kubonakale ukuthi yibo ngempela na abaphatheka ekubulaweni kwepolisa njalo akukatholakali abafakazi uqobo ababona ngawabo amehlo ipolisa libulawa ngababili laba. Iningi labantu ababotshiweyo ngesikhathi sokutshengisela ngokungayingi emsebenzini okwenzakale emavikini amathathu edluleyo lokhe bemiswa phambi kwemithethwandaba ehlukeneyo edolobheni lakobulawayo njalo akula osethe wakhululwa kulabo asebethonisisiwe. UThomas Losibanda bacalwa ngokuthi ngenyanga edluleyo abantu betshengisela ngokukhalala umsebenzi ngokungayi emsebenzini emzini weNjube kobulawayo bahlasele ngamatshe umufi obelipholisa u-Exxon Mawone walimala kakubi wathwalelwa esibhedlele se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo.
Okay.
Benikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sephindile njalo wathi uzimisele ukwenza inkulumo ezingaxazulula inkinga ezibhixe ilizwe. kodwa akucaci ukuthi uzimisele na ukuzehlisa avumelane lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa. Yena owafaka imigoqo athi kumele uMnangagwa ayilandele andubana kukhunyiswane umlotha. UChris Kande uyalandisa.
UMnangagwa utshele abamela amanyamazo eZimbabwe izolo ukuthi eZimbabwe entsha uZulu uyavunyelwa ukutshengisela kodwa akumelanga abe lodlakela. Imbiko kaMnangagwa eyenkulumo igcizelelwe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanyamazwe uMnumzana Sibusiso Moyo olobe enkundleni yeTwitter esithi eleZimbabwe livuleke amasango kudaba lwenkulumo. Kodwa ingcwethe ecubungela izombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele uthi inkinga ekhona ukuthi kumele kuqale kucace ukuthi kanti vele injongo yenkulumo zakhona ngeyani.
Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukwenzela ukuthi uMnangagwa esolve i-problem yakhe legitimacy. Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukuthi kube lengqubekela phambili kweze-economy or bafuna i-government of national unity. Because I think whilst everyone evumelana ukuthi kumele kube lama-talks, but akula muntu ongani akwazi injongo yokuthi kube lama-talks kuyini. Kuyini abakukhangeleleyo, kuyini abakufunayo, ngoba akufanani no-2008 lapho-ke izami yayidliwe yayingenama-members akwanileyo phala. Wakathi esizani le 2/3 majority eParliament, so bayabusa bangenza konke abakufunayo, so kumele kucace ukuthi vele ama-talks la bafuna ukuwachieva.
Kumaviki amabili adluleyo uMnangagwa ubize umhlangano wanxusa inkokheli yamabandla ezombusazwe kodwa umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga. UNdebele uthi osekwenzakele kutshengisa ukuthi uMnangagwa nguye ongazimiselanga ukuthi kube lenkulumo.
I don't think ukuthi uMnangagwa vele u-serious nxa ekhuluma ngama-talks, because uzacabanga ukuthi ujayele nje into zama-hide and seek lezi ukuba eloku eqhuba isikhathi. Phela yibo abantu ababehlupha kakhulu ngesikhathi kunegotiatwa ama-talks ezaphu lezanu ngabo-1985 up to 87. Ama-talks angangathatha 24 months ukhuluma into ezingacaciyo. So uzananzela ukuthi uMnangagwa is using the same script, because uthi yena wawuqala singakakhulumi kumele livume ukuthi bengu-president. You know, so by that sefuna ukuthi yena kufuna after ukuthola ilegitimacy leyana angadecide ukuthi ezisukele ezihambele. So amboni ukuthi ulayo sibilinto ukuthi kubele lama-talks kwenza into ezicacayo.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma uthi inkinga ayikho kuMnangagwa kodwa kuMnumzana Chamisa umkhokheli we-MDC.
Okusobala engikwaziyo mina okwakhulunywa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa, njalo engumongameli wephathi yelizane PF, usekubeke sobala kaningi-ningi. Ngibone lathi maphephandabeni futhi ehlangana namadiplomati wavele kwamanye amazwe ekhuluma into efana naye ubana yena izandla zakhe zivulekile, umnyango wakhe uvulekile. So kuyatshengisa ukubana umongameli wethu uzimisele ukubana ngake abantu bayahlala phansi bakhulumisane. Pho-ke udumo nangu-ke lungapha kulaba amanye amajaha laba abasakhulayo abangakaboni ukubana kwesi sikhathi abakwenzayo yikudlala ngempilo zabantu, yikudlala nokuhlupheka kwabantu. Babuye kuhlale phansi kukhulume, yinto eqakathekileyo. Yabona ngihlala ngikhumana ukubana obonakeleyo ngomlomo kuphinde uluze ngawo umlomo. Manje ungakela ulungisa ngomlomo, okusalayo uyagcina usuulungisa ngogodo. Manje ungawulungisa ngogodo, omunye usala efelinile, omunye njalo akwazile nokubana adlule kulowo mhlaba, okuyinto engadingekiyo.
Abezokholo labo baphakathi kwemizamo yokuthi kukhulunyiswane phakathi kwebezombusazwe kodwa layo imizamo yakhona ikhanya ingaphumeleli. Ingcwethi kwezomnotho welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi uMnangagwa nguye ubonakala engacaci ukuthi inkulumo uyazifuna yini okwempela kumbe hatshi.
Umi endaweni engayisiyo. Ekuqaliseni wayengathi ungumuntu ongesikhiwa ole-advantage, kodwa kwakhathesi inkinga eziqondane leZimbabwe, umunotho, indlela abamba ngayo abantu, ilungelo labantu, kusho kukhulunywa leyathi lase-America lase-Britain ukuthi hatshi into azilungisiswe. Ngibona ngathi mina kungaba le nkulumo, kodwa asoze zibe zinkulumo eziyabe ziqondiswa nguMnangagwa izinkulumo ezabe zesiqondiswa nje ngomuntu ovela ngaphandle kwamabandla abusayo.
Lo ngumbuzo osasenzima kakhulu ukuphendula. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama nguChris Gande.
Ku Livestock lamhlanje sikhangela imizamo yokuletha inkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe eZimbabwe. Kambe izaphumelela na limizamo? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe namafitshane. Umongameli weNigeria umnumzana Muhammadu Buhari ulokhu elwisa ukuba aqhubeke esembusweni lanxa elokuphikiswa okukhulu ngebandla eliphikisayo. Umnumzana Atiku Abubakar bobabili batholakala bekhankasa kanzima kukhetho oluza kwenziwa ngempelaviki. Kulamasotsha angamashumi amane lanye abulawe ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emoteni ezithwele kudwendwe lwezimota zebutho ebezithwele izikhali kwele India esigabeni seKashmir. Lesi sehlakalo sikhwezele ukufuthelana phakathi kwele India lele Pakistan, lona eletheswa umlando wokugcina amalwa ecatsha ngele India. Umlobi uOlivia Mahwaya Spanda usethule ugwalo olukhumbuza abeZimbabwe abahlala emazweni ukuthi baza kuba yisizalwane zalelo lizwe baze baye kufa kungakhathalekile ukuthi sebethethe ubuzwe balawo mazwe. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
UOlivia Mahwaya Spanda udwetshulwe yingwe eGongobedzi eFilabusi ngo-1979. Wafunda iprimary school yakhe eSt Matthews, waya kwenza isecondary eChazi. Asenelisanga ukuqhubekela phambili ngemva kokuqeda uform 4. Loba kunjalo usebhale ingwalo ezimbili oluthi ukuzala lalolu olwamanje oluthi ubuzwe abuthengwa. UMahwaya uthi ukubhala ngolimi lwakho ngesiko lakho langobuntu bakho akudingi izikhwica mfundo.
Ngathi nje ukubhala kusegazini lami, ngiyathanda ukubhala. Ngaqala ngisafunda esikolo. Ngicabanga ukuthi ukubhala ukuzikholwa wena ukuzethemba ukuthi lento ngingayenza. Asonto engathi khonkhona engavela ngokuthi uhambe mebuze kube labo master's degrees.
Phansi kwesihloko salolu gwalo esithi ubuzwe abuthengwa, uthi usungaya eNgilandi utshintshe ube njengabo, ungene eMelika lawe ube ngwakhona, kumbe ubhace eGoli lawe kuthiwe uyinjivana, kodwa akutshintshi ukuthi udabuka eJotsholo omnyambambile.
Kwalo lwami lumayelana ngathi lo muntu owasuka eZimbabwe esiza eSouth Africa ukuthi azodinga amadlelo aluhlaza. So lukhuluma ngempilo ahlangana layo eqala ukungena kwaze kwafika esikhathini sokuthi abuyele emuva esehlulekile ukuphila ngobunzima ahlangana la.
Kanti ke utugwalo lwakhe luyakuveza ukuthi ulimi lwesiNdebele akalufundanga esikolo kodwa ulumunye ebeleni likanina.
Ngisebenzise ulimi lwesiNdebele esikhwabithekayo esimnandi olunonileyo nje ukuthi umuntu uma elufunda angeka lubeke phansi. Indlela ebengilucecisa ngakhona ulimi lwami.
Uthi ke sinye isizathu esenza afise ukuthi lolu gwalo lufinyelele ezikolweni, kuma-library, lasemuntwini wonke eZimbabwe.
Bengikhangelele ukuthi babone isimo nxa sisithi sise ezizweni sicatshile. Babesazi isimo esihlangana laso, lezinto ezindle lezimbi esihlangana lazo ngoba ngicabanga ukuthi ngibe yilizwi labaningi.
Kati-ke akavumelani lalabo abacabanga ukuthi indawo yezingwalo isithethwe zinhlelo zokuxhumana ebulenjini be-internet.
kusadingeka ukuthi bazifunde izingwalo bazilondoloze. I-technology iya ilokhu isiyaphambili. Kodwa izingwalo mazibhaliwe ziyabe ziloku zivekwe zikhona ngoba namanje ezabhalwa ngabobani balabobani lokhu sizithola zikhona.
Uthi ke iphupho lakhe likhulu yikuloba izingwalo eziningi ezinye aziguqule zigcine zitholakala kubo mabona kude. Abafuna ukuthintana naye ngalezi ngwalo zakhe uthi baxhumane laye kuFacebook egameni lakhe lithi Olivia Makhwaya Sibanda. Melestuni 7 Johannesburg le South Africa ngingubenedict Nhlapho.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm seven to forget.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli weRumba uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe lezisangene Super Sound zibephethe indlalati labo elitsha. Leli lidlala telika mabuza elesivili njalo lilesihloko esithi awuvele sobala. Umhlabeleli wethu le idlalate lakhe lakuqala ngo-2017 kwathi kunyanga ezimbalwa ezedluleyo walandela ngaleli elilengoma eziyisithupha. Le ngethi emthadweni. Yona ingubani kahle kahle linsizwa
ekhaya mnambe yakobhango mbeya eplumtree kobhango esigabeni semakwako ilapha engizala khona umfule nginathawo naphi smoke ilapha okuzala khona uGRK Mabuza enhlanganiso Super Sound ilapha engizala khona kobhango esigabeni semakwako eplumtree.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi liyathanda, odokotela kanye lethi bachayeli. Bangalithola ngaphi idlalade lakho abalifunayo?
Balithola eJohannesburg, eSouth Africa, ekhaya likabi khona. Amanamba ngawakhela la amanamba yibaba abangathinta laba bantu belithole kiwo 071-088-4024 and then 076-222-3111. Bangafonela amanamba balithola idlalade likaGRK Mabuza enhlanganiso Super Sound emadlalade amathelakala kulizwe nombuso. Ngiyabonga.
Ubajiyela wapha amazwi abalandeli Mabuza?
Abalandeli engawashiyela khona ukuthi ngiyafisa kakhulu ukuthi bethenge ama-original CD konje sikwazi siqhubekele phambili siwenzele imisebenzi emihle. Angikhethe emculo ukuthi uphi umculo kodwa bethenge kube yi-original CD ukuthi abaculi bekwazi njani beqhubeke kusase bebenzele izinto ezinhle. Ngiyacela kakhulu balandeli bethu, siyazithanda kakhulu, ngiyathanda kakhulu, ngithanda thandile. Ngicela impela lithenge ama-original CD kwenzele ukuthi siqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle esilenzele wona. Ngizibongela mina GRK Mabuza ufakazi ukuthi uma kuza kuzindlela ekhaya nemalandeli ngalandela ndela sibone yimi lo longithesa.
Uphuma ke enkundleni uGRK Mabuza ngale ethi mama wami.
Yawuzalwa ngendaba yomoya mama wami. lapho khona lala ngothula lala ngothulo lokhu ngumuntu wathathela nesakuthanda siyakhumbula
Mavuza ehamba leqembu lakhe lezihlangene Super Sounds behlabela kamnandi besigqibela uhlelo lwalamhlanje bebeku Woza Friday. Yatshaya iKatari lapho yezwa ngani yatsha. Siziphetheke ngokukhangela besihamba phambili. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eKaloma ibe ingozi ephatha ilizwe lonke i-national disaster. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna bafubhatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.